ibuye kathesi leyindiphendusi ukuthi yenze lokobulawayo for the testifying time. Futhi ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wawuqala khona lokhu. Ngoba lokhana ukuthi khona sebebebhothabhotha besiya ngale nangale kuhlala kuthiwa yiharari harari. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo imbonakazani inhlonipho yona lena eyenziweyo. Ngoba lezi yinjongo ezingabe zikhona but mina ngibona ngazani yinhlonipho enkulu kakhulu eyenziwe yona liyana futhi i-independence layenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingazathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona nempini singazani lokho esisegangeni. So labo abantu bokubulawayo kumele besukume bekhangela khona lokhu kuthi kathi laba abahlala besiya khona kwini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti ubulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona e-YCD kwakuke kwadubuka ibhomba kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo-MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bakobulawayo emadebeleni lile gazi when you come to intweni zomba ngazo lezo zomzabalazo njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphansi khonapho esiteni lemakhokhoba khona lapho. So i-YCD yami vele iyazakala ngokwayo sibile ukuthi khona ile mbali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezi kusukela kudala nakudala ngama-60s ibhora leli vele landidlalelwa khona laphana e-YCD kungena ama-WhatsApp la nabani lani lani okwakukhona yikonokuyaba nje uphela ukuthi khona ibhura yayivele ithaw umsotha phansi ibiza abantu ikutani istadium sigcwele senyanyeka kodwa kusuka nabantu abasuka kathana khonale kubo mtoko emanikalend khona le ewurungu. So i-network yayivele ikhona kodwa-ke ngase sikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni yikho lapho kuvele kuthethwe khona esidukwini. Kuhlupha nje ukuthela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-positions lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle yikho lapho kubi khona lapho.